Umuntu ongaqothelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazane abe-MDC kaqothelwanga ukuthukana lo Monica Mtsangwa kumbe uChris Mtsangwa uqothelwe uqabana lo Sibusiso Moyo. Yiwo umbuso loyana, yiwo umbuso weZimbabwe. Nxa esethintela phana sethinte lapho kungathintwa khona ngoba kungasi Sibusiso Moyo labanye asebenza labo ngabo ED mhlambe lokhe esegangeni khona lapho esingazi khona mhlambe ungabe sewahlela khona legangeni kanti ke yena ke yena mthodi lowo ngabe kakho esihlalweni namhlanje ubengene waba nguminisa ngenxa kaSibusiso Moyo u-ED waba sesihlalweni ngenxa kaSibusiso Moyo ngakho ke yumbuso loyana yibo abasusa umgabe yibo abafaka u-ED nxa ngabe esehlambalaza bona sesilwa lombuso yikho ekhithiwe kakhithelwanga konke lokho okunye ukhithelwe ukuhlambalaza uSibusiso Moyo
umongameli Mnangagwa singathi uxotshe umutoli ngokuthanda yini njengoba abanye bebesithi bayazwanana ngabangane kumbe ufuqwe ngoSibusiso Moyo labanye
siyakwazi sonke ukuthi umthodi ube ngumfana kaMnangagwa kusuka mhlambe engu-minister of defense engu-minister of justice waze waba ngu-vice president ngakho ke kamkhiphanga ngokuthanda umkhiphe ngoba senyathele lapho kunganyathelwa khona njengoba ngike ngasho uSibusiso Moyo uGeneral uSibusiso Moyo yumbuso weZimbabwe nxa esenyathele laphana sekufanele u-ED akhethe phakathi kombuso lokuthi ahambe labangani bakhe bona umthodi ngakho ke akazikhethelanga kube yikuthi u-under pressure ukuthi akhethe phakathi kombuso kumbe ahambe lalo ujaha kuyacaca ke ukuthi uyakwazi ukuthi umbuso ungaphi intambo zombuso zingaphi yingakho ekhethe ukuthi ahlukane laye asale embusweni lalabo abayibo abalamandla
khona ukulwisana kunkokheli yeZANU-PF okukhulunywayo wena uyakubona yini
akuzwanwa kuZANU-PF kulezi phithiphithi zamaqembu esingathi ngama-faction okudalwa yikufuna isihlalo wonke umuntu olaphana ufuna isihlalo ngokuba ukuba sesihlalweni kwenza ukuthi kube lula ukuthi webe ungaziwabotshwa uqhubeke utshontshe ungabotshwanga okwesibili kubangwa ilizwe ukuthi kambe lingabe liya endaweni eqondileyo yini ngokuba umnotho siwadilika ngendlela enkulu kakhulu lokhe kwangena yena luhulumende ngakho abanye bayesaba ukuthi ngo-2023 ZANU-PF izaluza ukhetho nxa ezomnotho zinje babanga zonke izinto babanga ukukorruption ephakathi kwesizwe babanga isitya ukudla ukuthi yini esemfanele ngidle kathesi babanga ukuthi bangaluza ama-election babanga izihlalo bayalwa nje kuyaphithizela phakathi kwezanu PF akula kuzwana.